Lami ngibonge uthando nokawande. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 Nhlangula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla elibusayo kwele-South Africa ele-ANC lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esokuthi incwadi zama-permits awezizalwane zeZimbabwe akumelanga zesulwe.
Umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa kumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi bayenza iphutha ngokusinceda.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuzakwenza abanye bengalivoteli leli bandla.
Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uBaba uChamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanu-PF.
Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwa kukhetho.
Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo, siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla elibusayo kwele-South Africa ele-ANC lithi izizalwane zeZimbabwe kumele zibuyele elizweni lazo njalo lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esokuthi incwadi zamaZimbabwe exemption permits akumelanga zesulwe. Umsekeli kanobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Nomvuka Mokonyane utshele umsakazo kamabonakude owe-ENCA ukuthi kwavela kwaba liphutha elikhulu ekuqaleni ukuthi le-South Africa lamukele abantu bokuza. Uthi lokhu sokulethele izizalwane zalelo lizwe indubo eziningi ezigoqela ukuswela imisebenzi lokuntshontshelwa inotho yazo ngabokuza. Ngokunjalo uthi kumele kuguqulwe imithetho enza izizalwane zakwamanye amazwe zamukeleke kwele-South Africa njalo lezo ezikhona zibuyele emazweni azo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Umphakathi waseSouth Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi u-heartful ngama-foreigners, futhi ngathi njengama-migrant njengama-ZTP holders and in particular ama-Zimbabwean who are the easier target. So umakonyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa kumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi bayenza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezi zinto ezenzakalayo. Ngingasho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo, kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister wase-Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa-ke ngizo-aphila. Sebesithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama-gestures ethu e-goodwill asathathwa njengama-gestures, abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize, and nathi sathi si-aphila maku akuthi kulandwa makhoti Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo nganani inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma elections 2024 migration topic is quite a hectic topic esicindezela ibandla le ANC elphethe ngoba ungabona abo Action South Africa nabo Patriotic Alliance babo Dayton Mackenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama migrant
ngokungenela kwe ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kuma vote udaba lwe immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa kanti kulama vote azayo njalo singathi kulokuqhaqhazela kwabezimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo leminjani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo
lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu ukhanya abasizwisanga isinqumo kasithi sona i-department ye-home affairs nomini angeke bathathe lesi sinqumo isinqumo sithi cha lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service so according to iphaja i-promotion of administrative justice ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani ngesilungu ukuthi wamconsulte xoxisana naye lizwisisane kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process ukwenze kube fair uminista usengaphinde athathe same usinqumo athi hayi sengizwile kodwa ke still thina njenge-executive arm ethatha ama-policy decision sima kuleyo policy kanti ke futhi ke abantu sebemile uku-applya for ama-waiver okusimangalisayo ngemva kokubagqugquzela kangaka nokuyixoxa isitha nabaphatha amandla ukuthi heyi manje phela ngoba selivale lolu uhlelo abantu bazokwenza njani bakwamukela nabo ukuthi no ama-waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abeyehluleke ukuyifeza isulwe esebengeniswa kuma-mainstream permits so i-court yona abantu bengabe beyijabulele kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi qoqekani
lo-ke ngumnumzana abo ngani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
inkonzo ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC bobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla kulabanye ukuthiwa babelosekelo olukhulu ngemva kokukhethwa nguZulu Mathupha kodwa kuthe kufika kusibanga sokukhethwa iziphathamandla basuswa ezikhundleni omunye walaba kubikwa kungunkosazana Thokozani Khuphe owayefuna ukuncintisa esigabeni seCountry Park labanye abafana lomnumzana Mandla Nyathi lonkosazana Tendai Nyathi sixoxe lelinye ilunga laleli bandla umnumzana Samson Mubhemi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
indlela eyakhethwa ngayo kumbe eyasetshenziswayo ukukhetha abazamele ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu kodwa sokusekugcine nayisazange yabanhle njengalokhu esasikukhangelele ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele njengokukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho Mgceki ukuthi yena abantu zabatho abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba eParliament bazasuke ebantwini so indlela yabuya inhle kakhulu isisiyafike emaphethelweni yikho kwindlela engazange ibe nhle ebantwini
manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi becine bengavoteli ibandla le-CCC
nje kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu beZimbabwe lalokhu kade sebe ukhangelele ngendlela umngameli we-CCC we-CCC wabuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC abantu babekuthakazelele kakhulu basitshela ukuthi udubo lweZimbabwe solufike komlindi wagcina kodwa ngendlela osukuyenzekezeke ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu yebo lingathola nje abazavota abalinani elikhulu ukudlula laba abancintisana layo kakhulu i-ruling party iZANU-PF labanye laba ama-opposition amaphathi la afonyoma sokushiwa ekhethweni abengela amalandela amaningi kodwa ukuwina kwakhona sokunganeni sokuyikuwina kokuthi lapho kulomncintiswano khona kuselakali owinayo iqiniso elihle abantu kabasoze behambe bevota ngendlela ade bephakame ngayo ngendlela ade bevuke ngayo akusela into eba-attractayo or akusela into engareyiza isipiriti sokuvota sibe phezulu osukuyenzakala yikuthi abantu sebedidekile abantu abasakwazi ukuthi bengabi bekhethe bani abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uba kuchamisa laye uzabuya elesihluko esidlule eseZANU-PF endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo
yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba
kokagandi into eqinise yenzakele abantu bakhethwa ngabantu kwaba lama stages ambalwa kule stage yenomination lapho abantu abanominatwa khona njengoba ngitshile phambilini kwaba le stage okwakuthiwa nge-security vetting umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani kwaba le ndaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi yikwini ongakwanisa ukukuyenza ule input bani ongayifaka elizweni njengokukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ukukhaliphi ufuna umuntu okufundeleyo
lo-ke ngumnumzana Samson Mubhemi lilunga lebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kuliqiniso ukuthi akuselakali abantu abakhonenayo uma kulomncintiswano. Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhonenayo. Siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba ngenxa yokuthi kulezizathu ezithile. Ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators. Ababevela kuZANU-PF labanye ababevela kuFAS badunga bapromisa abantu abaningi babapha lezimali abakhampena bathengela abantu utshwala ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele njalo kulabanye abantu abaswela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafika engala history ze-activism abanye basuka kumabandla amatsha engalaya waphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla njengoba lalikwazi kuyabanye abantu edebele uMonzura ama-members of parliament kaMonzura akaresign kodwa sababona labo sebefuna izikhundla kwelinye ibandla elisha abaningi baphanjaniswa yileyo kuthiwa beletha umntwana baba ngunumber one kwaba ngabantu abathathu 1 2 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oye yedwa
bakhona njalo abathi bona kulabanye ababekhanya bezaphumelela kodwa imhlola ukuthi bathe sebe siya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababekhanya befunwa nguZulu lithini lina ngalokho
zinyoka esithi ngama infiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama double candidates sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphuya imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare lakoBulawayo sese sihlolisisa lamagqwetha lamapolisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbulu yethu ikhanda likamthethungameli uChamisa babifotokopa baforja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu be-TCC kumhlophe khathesi ukuthi indaba lisemakhoti sile siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature baforja baphinda baforja isimbulu yethu bayifotokopa thinethu yayigilose ingafotokopa ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba labantu abaningi abangenela kuprocess ye-CCCC yikho ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele i-CCC wadethile noma uconstituency ethile
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usephe imvumo izinduna kunye labalwa impi yenkululeko amaOVET ukuthi baphiwe izabelo emgodini yokwemba amatshe yaligugu. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uselaye abalandeli bakhe bebandla lakhe ukuthi bengayekeli ukuya emihlanganweni yebandla le-ZANU-PF nxa bebanjwa ngamandla kodwa ebhokisini lokuvota bangalivoteli leli bandla. Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 litshona njani badala? Hayi thina siyatshona. Ngike ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi ngesikhathi sesifikile ukuthi siyevota sambe nini ngobuningi ukuze silungise ilizwe lethu elingamanxiwa. Silungise amanxiwa lana senzakele ngesizathu seZANU PF. Please sambe siyevota ngobuningi sibe izihlobo zami. Silungise ilizwe lethu lelane lihle sibuyelene amakhasi ehlala phansi sokule misebenzi. Please sambe siyevota sibe ngobuningi sibe ngoba liyazi izinkulumo zo the leader yeZANU PF. Lapha yenza khona amarali into khuluma vele azithi umuntu lo wasomuntu ongavusilizwe inkulumo zonke azikhuluma yaso inkulumo zomuntu ophilile kahle kahle sami sevusilizwe lethu isihlobo zami ngobuningi bethu kuze sibe nenhlala kahle kusasendlela yabantwana labazukulu bethu ngiyabonga kakhulu okhuluma ngusibana ngole kusana ngiyalikhuthaza kakhulu asizame nini isihlobo zami sonke nisambenini sibe vote
Studio 7 linjani basakazi nanabalaleli be-Studio 7 ngufela iqinisa lo okhuluma wasejapiwa elupane ekanda hey kwaze kwabana kwama anga kwabo alo ubaba badunguta kwashe musaka lo wasebhinga lo ethi imgwaqo ubaba umnangagwa lo baba wabo lo uyayilungisa imgwaqo imgwaqo ikuphi kutha kwashe wena musaka ikuphi imgwaqo elungisiwe ongathusuka ngomgwaqo webaybridge ongenisa imali usiya eBulawayo umgwaqo webaybridge loya ufile ma usuka emakhadi usiya bamba iwest ufile umgwaqo usuka ewest usiya eGwanda ufile umgwaqo uziyengene eBulawayo angazi ukuthi wena kutakwashe musaka loyo leyo mgwaqo okhuluma ngayo angazi noma hey ukhuluma ngale mgwaqo ehamba phezulu ngoba nina niyaphapha phezulu nabo mnangagwabeni uthi uyawuthi owakithi le elupane oyelupane nje ufile wonke ngaze ngabamba amathumbu ma usuka eselusi lapho eKenmore umgwaqo ufile ukufa ufani buyele futhi emuva niye kobhinizi ufile ukufa umgwaqo uziye ukuthi phakathi efalls ufile ukufa angazi ukuthi wena kutshukutsha kwashomusaka uhamba kuphi uhamba phezulu la engakungaboni umgwaqo ukuthi ifile onkai road bafile ocholocholoto oplum road bafile kanti nihamba kuphi nina enithi imgwaqo iyalungiswa hayi bantu kodwa abantu bezani kwazi naze nafana ngamanga bantu bakithi asivukeni siyevota sivoteleni sikhipheni le izani ngoba amanye amaphathi akukhonanga ukubhaliza asivoteleni ile sikhipheli izani asivoteleni uchamisa iphume le zani
PDSV linjani basakazi domthakazi jikelele akithi ngiyakwazi ukuthi nake zibani kodwa olendlebe uyezwa uyasikhetha yabona amazwi ka lobani lotabani intatshela izindaba le yegwanda ngake ngakhuza sicelekele sikhuzeleke into leyo yokusibiza amajawundi kasiyifuni kungani kanti sithi emajawundini egwanda nxa ithatha esematopi engatsho ukuthi umhlobo bani kambe bonke abantu ngathi intatshela izindaba yeplantrid kona ngisemakhalenge leplantri kuyabe kuyini khona ukuthi sibizana ngemihlobo njalo amajawundi avele abantu begwanda simajawundi athini kanti kuthatha ngaphi khona kokwinto kwakhelo afuna ukukukhulisa cela kasihloniphe ngoba nyakana hlanga ngizathola inumber yakhe ngizamtshele ezinzima inhlamba-ke ngingaba samhloniphi ngoba into yakhe le kasiyifuni kakahloniphi uyinto athela indaba ahloniphe kanti ngathi egwanda kuphela kuyathini indaba efuna uziqene ngento engasiyo kathi kathi kungasifini ukusibizwa amajawunda asikwazi ukuthi amajawunda anyamazana abanye siyayicela inhlonipho kulo mfana lo ongalahlonipho ongazingalekanga ngiphinde ngigcwalisele laphana inkulumo kamnankagoko uthiwa unike abakhubazekileyo ubanike amapulazi amabili kanti vele yona umsebenzi wepulazi kuye uyayazi ukuthi kuyini isibili indawo lezothiwa amapulazi lezi kayisizo ezilambisa ilizwe na ngoba zingala msebenzi alokhu ezinika xa enika ubanike iganga bayenzeni nxa kuthi abakhubazekile balamandla anganani abangasebenza kulolo pulazi kulokuthi amapulazi la azame ukuthi avuse ilizwe ngamapulazi isilima lesi esibusayo lesi abanye besibona njengomuntu okhaliphileyo lokhu besafuna ukumkhetha konje ukuthi awavuse ingqondo lo mbusi lo kagcwalayo okuncede ukuthabisa abantu abayizilimo siyabanika iplasi ezabaliganga nje lokudlala lihleli ngicela kele sikhuzelele umuntu noba nilibalanga mbilibalile ngicela kele sikhuzelele lo ubaba lo ujaha lo akasihloniphe
Studio 7 linjani siyalibingelela lonke indawo lendawo labantu bezimbabwe bonke sisithi qhubekani ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusisakazela indaba ezilohlonzi ezinhle ezenza ukuthi sivuleke ingqondo sibone lathi sibe the future lamehlo okubona izimbabwe yethu enhle njengomuntu ofisa ukuthi ngibone izimbabwe yami enhle elo ebukeka enhle especially ewangi mina ngisewangi nginesifiso sokuthi aluba kuthiwa abantu bangaziphatha ngendlela eright especially abantu bamahonda labantu bezimoto ezincane indlela abagijima ngayo akusatshengisi ukuthi ngabantu abanakekela isizwe sabo labathanda impilo zabantu kumbe abathanda impilo zabo sicela kakhulu ukuthi aluba kuthiwa lo mthetho ungangenelwa ngoba umthetho abantu sekubonakala ngathi umthetho abasawuhloniphi lapho kubhalwe khona ama-road sign ukuthi i-speed ngu-40 lakuma-roundabout umuntu umthola ihamba ngo-100 uma ihamba ngo-80 uma ihamba ngo-60 lapho kubhalwe 40 khona bagijima lokho lokungayenziyo lokuqumela especially ngake ngibone ku-roundabout laphana i-roundabout esenumber 1 ewangi abantu baqumela nje bephomba ukuquma nje khona phana bequmela bengenela so mina ngokubona kwami asizameni ukuthi abantu besiziphatheni kahle singadingi ukuthi amapholisa eze engenele egcine sesibopha sasa amapholisa maye sisebenzisa umthetho abantu yibo futhi abagcina sebekhala ukuthi amapholisa ahlupha abelondoloza umthetho besicela ukuthi aluba abantu bangaziphatha ngendlela elobuntu endlela ehloniphekayo kwenza ukuthi izimbabwe ibonakale njengelizwe lalo elihloniphekayo siyakwazi ukuthi abantu izimota sebethengile izimota siyabona abantu bathengile kuhle lokhu ukuthi abantu bebelezimota bathenga izimota lathi sinje siyakujabulela lokho kodwa indlela esekubonakala kudrayiva ngakhona asazi ukuthi abantu bathembe kangakanani imota zabo lizithembe okungakanani ukuthi selingaze ligijime lapho kubhale u-speed okubhale khona u-40 umuntu agijime ahambe ngo-87 lapho kubhale khona 40 asilandeleni ama-road signs sihlonipheni abantu labahambayo abantu bona leza lukazi sigijima abantu becross umgwaqo begijima kuma roundabout laphana abantu bequmela abanye besenza enumber 1 ewangirenkini khona laphana sicela ukuthi impela liba kuthiwa abantu bangaziphatha kahle kusasa lizakhala yini labe sesikhala ngamapholisa uma sethatha umthetho amapholisa aqondile abe sebenza eqondise ezinye izinto ziphatheni zahle kwenzela ukuthi ningasola amapholisa kusasa uma selibopha ngoba esikubonayo lokwenzakalayo ayakujabulisa sonto enhle siyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuba mude lami Studio 7 ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lawo ke kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elemelika izolo linanze usuku lukazibuse owatholakala ngomnyaka ka-1776 kwelebhilitane okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa.
Abezindaba abeReuters babika ukuba uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodleni sikamongameli e-White House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi babheka okuthineneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubuyisa ubuciko bokuthibilika nokufola okuhleliweyo amapharethi lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Hambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwele Melika. UMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika omunye wabo.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America beqakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini, unlike amazwe okule-autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule-dictatorship khona. I-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda okuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa uMnumzana Philip Gawule okubandla lezano PF uthi kayincomeki inkululeko yawelemelika.
Independence democracy le-America abayiselebrethayo akulanto engingatsho thina njengabantu ama-African countries amazwe e-Africa esiyifundayo kibo kumbe esikutholayo kikho. UMartin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independence democracy yabo yayiveli ngekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona obhuti omkhulu enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esithi ngesiNgisi ngama-gay kumbe ama-lesbian kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhlakaphonto likazi 1776. Imele iStudio 7 kuseMaryland nguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalumela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli. Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwayo kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo ngisithi asidibane njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande, asidibane njalo.